Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo ekuseni ziku 15 mfufu 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubeselatshwa amanxeba ebomba le White City e South Africa kodwa usengcono.
Kutshengisela bala kuphelele njalo kutshengiseleni abacabanga ukwenza labo lokungakwenzi sokubiwe kanti-ke ukutshengisela khona kuyikuveza ukubana abantu abasuthiseki ngezinto njalo abathabi ngezenzakalelizwe.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo likazulu ziqoqa ukutshengisela namhla zisola imizamo kahulumende yokuvuselela umnotho ethiwa isibangele ukuqonga kwentengo yokudla lokunye.
Labo mhlaba ababelethemba ukuthi umahluko lo ntshintsho luzaba khona kuleli lizwe bazibonele ukuthi hayi ilizwe selithethe ngobhinya njalo obhinya bakhona yilabana abayimpunzi endlemini abangenelisiyo lokuthi umhlaba ubukele ama-election monitors ekhona izivakashi zikhona badubula abantu abangu-6 elilodwa bebeselethile.
Kambe imizamo yokuvuselela umnotho welizwe ingabe isiqalile na ukusebenza kulandela ukutholakala kwamafutha ezimota lokwehla kwesisindo semali ethunyelwa efonini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isikhulumiso gatsha lukamongameli umnumzana George Charamba uthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyelatshwa amanxeba ebhomba eladubuka enkundleni yeWhite City ngenyanga kaNtulikazi phambilini kokhetho. UCharamba utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi uChiwenga wekela kuyakwelatshwa kusanda kwenzakala lesi sehlakalo ngesikhathi sokukhankasela ukhetho ngoba kwakungela sikhathi. UCharamba uthi uChiwenga wahamba eSouth Africa ngolwesibili olwedluleyo lomsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro ukuze kube lesiphathamandla sikahulumende eceleni kwakhe. Imbiko kaCharamba izange ulandela umfanekiso kamabonakude otshengisa omunye umama othi ngumzukulu kaChiwenga obecela umprofita othiwa nguprofet Alf Lukawu ukuthi athandazele uChiwenga esithi uyagula kakhulu okwesabekayo. Lo mprofita uthi uChiwenga waloywa njalo bengekela ukumthandazela kungaba kubi. Kodwa uCharamba uthi uChiwenga useziqinele njalo uyaphenduka elizweni kunsukwana ezilandelayo. Inhlanganiso ezimbalwa ezilwela ilungelo likazulu ezibalisa iTajamuka sesijikile zithi zizatshengisela namhla zisola inhlelo zikahulumende ezokuvuselela umnotho welizwe esezichiye abanengi bephila nzima. Lezi nhlanganiso ziqale ngeviki edluleyo ziququzela uZulu ukuthi angayi emsebenzini namhla. Sixoxelo sakhulayo ongomunye wabaphatheke ekulweleni ilungelo likaZulu umnumzana Gift Ostalo sesiziba saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele ukutshengisela kuphathisa ngani ngoba kade kwatshengiselwa elizweni kungakhanyi ukuthi kunceda ngani.
Hayi, akula lapho kungatshengiselwa khona impumelo ingaphumi. Nxa kungatshengiselwa abantu ingqaki yokutshengisela kubana-ke esizweni lo hulumende abekwazi ukuthi abantu abathabanga ngesimo eselizweni. Indlela uhulumende aresponda ngayo asiyo etshengisa kubana ukutshengisela-ke kube successful noma kwehlulile. Ukutshengisela qala kuphelele njalo ekutshengiseleni. Abacabanga ukukwenza labo lokungakwenzi sokukiwe kanti-ke ukutshengisela khona kuyikuveza ukubana abantu abasuthiseki ngezinto njalo abathabi ngezinto ezenzakala elizwe. So yikho sizakhulunywa sithengisela njalo yikho safaka phela emthethweni we-constitution entsha ukubana ke indaba yokuthengisela kufanele ibe yi-one of amalungelo a-protectwa yi-constitution. Njalo ukuthi afanele siwasebenzise ukuze ke sithengisele ukubana hhayi abantu abathabanga ngokutshontshwa kwamavoti okwayenzwa ngu-Emmerson Dambudzo nangakwa labanye bakhe okuvea ukutshontsha ke i-victory yabantu ngokhetho luka-2020.
Manje njengoba sike sabona ukutshengisela phambilini kokhetho kusifa abantu, akusoze kubangele nawo ukuthi abantu besabe ukuthi bangene ezitaladeni?
Hayi, abantu baqasa ukubulawa ngumgabe. In fact, abantu baqasa ukubulawa ngu-Ian Douglas Smith ngomnyaka ka-1965 ezethathe leya kuthiwa yi-Unilateral Declaration of Independence. Abantu abamnyama bacashe ukubulawa bebulawela indaba zokutshengisela ngesikhathi sonesi. Njalo abantu baqalisa ukutshengisela ngomnyaka ka-1988, October 4, abantu batshengisela umgabe wababopha, abanye wababulala. Abantu batshengisela 97, batshengisela 99, batshengisela 2000, 2002, 2008, wakwazi ukuthi abantu babulawa. 2018, abantu babulawile ngendaba zokutshengisela. So ukubulawa kwabantu kuvele khona kusegazini labantu be-ZANU-PF, kodwa kusoze kwamisa abantu ukutshengisela ngenxa yokuthi izinto elizweni zingalunganga. Ngendaba zokukhetho, ngendaba zama-reforms, okuyizo kwayenza ukuthi begcine bebulala abantu kathesi ngo-2018. Kodwa soze sifine ukutshengisela ngenxa yokuthi abantu babulawa njalo bazabulala abantu. Thina siyatshengisela ngenxa yokuthi it's a constitutional right, demonstrate. Njalo nxa into zingalunganga elizweni, sizakuqhubeka sitshengisela, sisebenzisa nezinye izindlela ezingaphansi komthetho welizwe ukuze silungise ilizwe.
Lo-ke ngumnumzana Gift Ostalo Seseziba, ongomunye wabaphatheke kulweleni ilungelo likaZulu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Phambilini kokhetho, amazwe angentshonalanga athembisa ukuthi ngemva kokhetho ayezaphathisa ilizwe. Kodwa ukhetho soledlule lokho amazwe la emadolonzima, umnotho na uqhubeka phambili wohloka. Kambe kuzathi kufika ukhetho oluzayo kuzakuba sokunjani elizweni? Ingcwethe ecubungulayo zombusazi womnumzana Dinizulu Macaphulana uthi ukhetho olunye oluzayo alusoze lufike kungabanga lokwenzakaleyo elizweni okuzaguqula umumo.
Konokuyana ukuthi ukhetho alusahanjiswanga kuhle. Lo dlame lolulana olwenzakeleyo ngesikhathi sokhetho sokudutshulwa izakhamuzi ezingahlomanga njalo ezingelacala, kungacacanga lokuthi zidutshulelwane ngaphandle kokuthi zaziyidikisha zibonisa okungajabulanga. Labo mhlaba ababelethemba ukuthi umahluko lo ntshintsho luzaba khona kuleli lizwe bazibonele ukuthi hhayi ilizwe selithethe ngobhinya, njalo obhinya bakhona yilabana abayimpunzi edlemini abangenelisiyo lokuthi umhlaba ubukele ama-election monitors ekhona, izivakashi zikhona, badubula abantu abangu-6 nehola elilodwa bebesebefile. Konkeana kwawethusa umhlaba kwenza ama-investors laba amanye amazwe abaphethe amanye amazwe babona ukuthi hhayi ilizwe kalikhuphukanga, liyehla lisiya endlimbi nomnyama. Yikho sizithola silapho esikhona manje.
Manje kokuthi nxa ukhangele kuyini okuzayenzakala nxa sikhangele ukubana ukhetho oluzayo luzaze lube khona ngomnyaka ka-2023 kuze kuyofika wona lo umnyaka, kuyabe kuhamba njani?
Kanti asifiki lapho. Okukhona lapho asingeke sifike ngendlela umumo omi ngakhona. Okungenzakala yikuthi abantu bangene ezitalade badlwamuke babhikishe ngenxa yendlala, kungayisikho ukuthi bathanda udlame. Laba abaphethe umbuso njengoba bekhanya bekhuthele ezikhalini, mhlawumbe bese besiya behlukumeza abantu, kudutshulwa abantu, ilizwe bese lichitheka nje, umhlaba uze ugcine ungenela, kumbe amazwe e-Afrika eze gcine engenele. U-2023 ukhatshana nabantu lengqondo zabo, laba abaphethe intambo zombuso. Singeke sifike ku-2023 sinje. Kuyamele kube khona okwenziwayo izakhamuzi zeZimbabwe, kumbe bona laba abaphethe umbuso batshintshe ingqondo zabo ba bize laba abaphikisana labo kuhlalwe phansi kubuswe kacha kulungiswe kacha. Otherwise ukuthi siyafika ku-2033 asiyonto elula.
Kodwa siyabona ukubana uMongameli Mnangagwa ukhethe amalunga ekhabhinethi angani ayehlukile kulalawo kade siwazi. Abanye bebecabangela ukuthi ukufakwa kwabantu abanjengomnumzana Mthuli Ncube kuzaphathisa ilizwe. Siyambona nangu uyabhotabhota ngomhlaba esithi yena uyathenjiswa. Asoze sibone naku siba lo mehluko iminyaka siyaphela kumbe eminyakeni loza.
Okwenzakalayo babukandi ukuthi i-cabinet ifanana ne-team yenguqu, iqembu lenguqu. Ungaze ufake intshantshu, ufake abo Peter Ndlovu, ufake labo Moses Chunga, labo Billiard for nezintshantshu zakhe zeboss. Ungathi kuyona le i-team uphinde ufake abadlali abanjengo-comrade Matenda, ufake o-Chris Mutswangwa, ufake o-Energy Mutodi, izikhothamathe abantu abalamaphika aphezulu njalo abantu abakhuluma besusa inkulumo ezisini ingadlulanga emqondweni bethuka bengasebenzisa i-constitution uyabungenzanga lutho. So kuye abangani omthuli babizwa eqenjini leli belizwela ukuthi bebe yibuso bokufihla izigebengu uvele u-Emerson ayejonge ukusifaka ku-cabinet yakhe.
Ukuthi ngamafitshane asithi ukhetho luyenziwe nje lamhlanje ubona ungani kungahamba njani enganqotshwa yini uMnangagwa?
Sesingapho ukuthi enganqotshwa yini kodwa wavele wanqoba yini ngobana ukhetho lwakhona vele lulempikiswano uyalutshanisa njalo ubufakile ubufakazi obuthile bokuthi ukhetho lolu lwantshontshwa. Angakanqobe njalo lakade belele abakulelizwe sebevukile sebebonile ukuthi hawu umuntu obusa lapha labantu ababusa lapha izidlodi ezingakanani. Ngakho laba kade belalisa inkophe ababelatshelwa bengezwa ukuthi akulantshintsho olukhona, akula revolution ekhona ngobhinya labo. Namhlanje sebezibonela ukuthi ngempela ngobhinya sebekhunjuzwa indlala lezi zimfa zabantu abamsulwa esezenzekile ezweni.
Hello-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uxolo ubekhuluma ese-South Africa. Lokhu sikudaba olufanayo. Amafutha ezimota abikwa esetholakala lula endaweni eziningi elizweni. Izitolo lazo zibikwa impahla efana lamafutha okupheka kade esetholakala emkambo wensitha kuphela asekhona lanxa intengo ilokhu isidla ubhedu. Kambe kungaba kutshengisa ukuthi imizamo kamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube eyokuvuselela umnotho welizwe isiphumelela na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Methuseli Moyo.
Ye into yama RTGS ukuthi ehlukaniswe lama US dollar sokwethuse abantu abaningi. Abantu sebetatazela bethenga ama US dollar imali ezemafonini lemabank. Kuzokwenze iUS dollar laqhansa kakhulu. So nxa uminister wefinance esithi kuyalungiswa lokho, ukuthi kungabeka abanye abantu izibindi bebe lethemba ukuthi kuzalungiswa. Ngoba abantu sebesesaba ukwenzakala kuqala ngokuya i-US dollar ukuthi imali ababelazo zalashwa kwathiwa zisasebenzi. So sithemba kathesi kuzalungiseka kuhle abantu bengachithakalelwa zimali zabo.
Kodwa ngokubona kwakho kungalungiseka kahle yini njengoba uhulumende lo sesibone ethembisa into eziningi zingaphumeleli?
Yiko okuluhlupho Chris ukuthi abantu bathi kubona kanye kubona kabili. Nxa umuntu eseke waphatheka kubi ephathwa nguhulumende yabengasela themba kuyakhulunywa ukuthi yele yinye i-dispensation. Abanye bale themba lokuthi izinto zihamba ngendlela etshintshileyo kodwa kusuke kutshayiswa ngovalo ukuthi nxa kungazihambanga njalo-ke. So-ke abantu bazakholwa ngokubona uhulumende kuyenze aqalise kwenza ukuthi abantu bekholwe babone amasayini angikhona ukuthi into ziyalunga.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani nxa kuyikuthi owanqobayo ngomunye ongayisuye uMongameli Emmerson Mnangagwa bekungaba lobungcono na?
Lokho kukhona okwama-RTGS le-US bekuvele kumele kulungiswe. IZimbabwe nje bivele izifananela lo muntu ogulayo okumele aye esibhedlela ayehlinzwa. Nxa umuntu evele ehlinzwa uzakuza ubuhlungu kuzaba lokuchitheka kwedala. Bekuvele kuzadingeka ukuthi kudingwe indlela yokuthi iZimbabwe iphume edaweni lokuswelakala kwemali kuloma bond note esingathi imali yesibambiso kuyiwe endleleni ukuthi kule mali eqondileyo. Loba kade kungubani obengabe kade ngumongameli kumbe enqobile uhlupho lolo lukhona mbuhlelo lolo lukhona uhambo lolo lukhona bekuvele kumele luhanjwe.
Manje nxa ukhangele yena umphathi ntambo omutsha yena lo umnumzana Mthuli Ncube uzenelisa na ukufeza inhlelo ezingahlenga ilizwe ikakhulu nxa sikhangele ukubana ibandla lezanu PF landise ukuba lesandla kwezomnotho elizwe lapha umbone ngenelisa na Mthuli Ncube?
Ye, ngokubona kwami okwakhathesi nxa ngibona wonke akade kufisa imbonade layo amaqhingade lawo ukhanya ngathiwa usavunyelwa ukuthi akwenze lokhu uyakwenza. Simbone ephathekile ekhuluma ecaca njalo kuqakathekile ukuthi sikunanzele ukuthi uprofessor Mthuli Ncube nguminista we-finance wokuqala emva kwesikhathi eside oveleyo ufundele lowo umsebenzi. Abanye bebethathwa nje fakwe ukuthi ngena laphana ndoda senze so ebesetshelwa kade zimbonana kulo mehluko ngoba yena nguyotshoyo nguyokhulumayo naye upresident uMnangagwa ukuthi emthatha emazi ubungcweti bakhe emazi ukuthi ungumuntu onjani kutho ukuthi laye usezimisele ukuthi uhanjelwe lo hambo ngoba akulandlela loba yona izano engabusa ngayilizwe nxa umnotho ungekho ungamanga kuhle. So ke kumqoka ukuthi bawulungise umnotho ukuze baqhubeke bebusa.
Lo ke umnumzana Methuseli Moyo ingcweti ecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu ezimeleyo eCitizens Alliance ithi uZulu kumele akhulume ngazwelinye ecothoza uhulumende weZimbabwe ngokuthatha izinqumo eziletha ubunzima empilweni kaZulu engakhulumisana ngalaye. UMavis Gama uyalandisa eseHarare.
Abenhlanganiso le bathi uZulu kumele afunde ukuzimela aphikise izinqumo ezithathwa ngabakhokheli abasezikhundleni ezehlukeneyo ezigoqela ezikahulumende nxa bengavumelani lazo. Iziphathamandla ze-Citizens Alliance zethule linkuthazo ngesikhathi ziphawula uhlelo lokukhulumisana ngokwenzakala elizweni kunsukwana yesanda kwedlula. Umqondisi wenhlanganiso le umnumzana Briggs Bomber ulandisa okuningi phezu kwalolu hlelo.
We believe that as the citizens of Zimbabwe, we do have the capacity to proffer solutions to some of the most pressing challenges that the nation is confronted with.
Njengezizalwane zeZimbabwe siyakholwa ukuba siyanelisa ukuzixakulula zonke inkinga ilizwe elibhekane lazo. Kungaba ngokuphathelane lokwenzakala kuhlangothi lwezemali zethu ezisemabhanga. Okuphathelane lezokusilela kwamafutha ezimota elizweni kumbe okuphathelane lokuvalwa kwamakampani. Sithi thina uhlelo lwe-Citizens Cabinet luzasiza ukutholisa uZulu ithuba lokuxoxisana kikho konke okuhluphayo elizweni kukhulunywa ngazwilinye.
Omunye wabaphatheke kulolu hlelo umnumzana Ashley Funye omele uhlangothi lwezifundi labasakhulayo kuhlelo lwalenhlanganiso olwe-Citizens Cabinet ugcizelela amazwi kaBomba.
Silama activities siqalisile ukwenzakala, many consultations happening and konke khonoku kuyenzelwa ukuthi ama-citizens azwisise inhlonso yethu, azwisise lapho esiya khona. So thina we embrace i-diversity, siyazwisisa ukuba iZimbabwe ile history enjani, ile background enjani and konke lokhu we have embraced. Nxa singena asila muntu esithi ngumthengisi, asila muntu esimbiza ngebizo elikabathi, but sonke siyakhangela wonke umuntu in equal eyes. Sikhasibona ukuthi wonke umuntu ngumZimbabweni and recognizing ukuthi sonke singabantu banye, noma kupolarized noma kunjani, into ekhona ukuthi we are going to find the solution and the solution iqalisa nge-Citizens Cabinet.
Ufunye uthi bafuna uZulu weZimbabwe abe lesabelo kukho konke okwenzakalayo, ngokunjalo uthi uZulu kumele abe lesibindi sokuzikhulumela.
Ama-citizens ebengasazwakali, ama-headlines day in day out bekubetween political parties. So i-Citizens Cabinet now iyabuya ukumeka short ayi voice yabantu. Abantu who are not real political actors or affiliated or aligned with a certain political party via zwakala labo. So thina sibuya simelela because nxa ukhuluma ukumeluha mise message but uhamisa kwenye party liyani party yakwazi ungakuzwa. So thina siyabuya si embrace even bona kuma political parties sithi buyanini sebenzeni sonkeni nxa wena ukwenye party but party yakho isenze ungayifuniyo sikunika ispace ukuthi ukhulume thina sesokhuluma ngebanga eliphezulu.
Wengeze wathi uZulu kumele abambane njalo akhulume ngalizwi linye.
I-dream esilayo yokuthi ekugcineni uZimbabwe ilizwe leZimbabwe libe ilizwe lomuntu wonke. Ayikhona ukuthi kulenye province engcono kuleyinye, ayikhona ukuthi kulomuntu ongcono kulomunye, ayikhona ukuthi kulomuntu ocabanga ukuthi omunye emele benjani kusasa. So sifuna ukuthi umunye lomunye acabangele kusasa lakhe, omunye lomunye abe kwanisa ukuthola ama opportunities atholwa ngabanye abantu. And ungena kwabantu kube out of merit not out of compromise or corruption. So thina sifuna ilizwe eli free, a society yokuthi kule justice, a society yokuthi wonke umuntu ezwakala, and a society yokuthi every dream is achievable.
Inhlanganiso ye Citizens Manifesto ithi balethemba lokuba ukukhulumisana phansi kohlelo lwe Citizens Cabinet kuzasiza ukuthini uZulu avule kamehlo abe ngowanelisa ukuzikhulula kunkokheli ayikhethayo lapho iphambuka kumsebenzi wayo kudale inhlala kahle yakhe elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeMtuya eDede zithi sezesabela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera kulandela ukungatholakali kwamanzi empompini. Izakhamizi lezi zithi sukusedlula inyanga eziyisithupha kusiyafika umnyaka wonke kungela manzi empompini. Sixoxele ukansela wedolobho leDede uMnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sithole kanzima le ndawo yamanzi eDete because izinwa kukanya imishini yabo epombela amanzi eDete kukanya kayenzi kade. Kunjalo ama-residents amaningi kala manzi aphuma ezikompini zabo because abantu bezinwa babavalela imanzi amanzi besithi balezikwereti.
So kulesikhathi esinganani bevalelwe amanzi la?
So kulesikhathi esikhulu from ama-8 months kusiya ku-1 year. Abavalelwe amanzi ngenxa yokuthi kababhadalanga sithi kuyazwakala but kuna manye ama-household okuthi kavana squared they don't owe zinwa a cent but sithi kuya kungela manzi aphumayo. So umbuzo wami ongidukuluzayo ngokuthi fair enough umuntu nxa engabhadalanga abona baya emabhogojana okuthi bayahamba bevala so izindlini lezo okuthi abantu abana squared but bona bakwanisa ukusupply amanzi siyenze ngabo. So iquestion leyo uyazi ukuthi umuzo nalowo uyihlala ungidukuluza njengesikhokheli esecommunity yethu.
Manje njengoba sebelesikhathi eside singaka basebenzisani abantu ikakhulu nxa sikhangele ukusebenzisa izambuzi?
Kathesi akula omunye umzamo abawuyenzayo ngaphandle kokuthi zona izakhamuzi ziyahamba kumasafari abanjengomiyombo eduzane lamasektara njengobo-DR yikho lapha abancedakala khona. Yona izinwa ngokwayo ayinancedo ngisho even kancane kabancedi lalutho. Into abayenzayo is just to talk basebakobulawayo khona ngale but khonapha ku-ground abantu bayayelokho besava. So siseunzimeni isikhathi se-cholera senaretu ungakhangela ukuthi abantu abaningi njani edete and amapompi aphuma amanzi malutshwane njani khonokho. At any time, ungazwa ukuthi siyikhona i-cholera because i-cholera yahamba within hours here. Abantu bayahamba phela eHarare sendikentambama eDete. So sisebunzimeni thini
manje? Awukunathi abantu bathola ngapha manzi?
Abantu ngesinye isikhathi bayadrayiva izimota becontribute izimali zokuhamba kuyothatha ezibhorani zise-reserva but ngikhuluma iqiniso elipheleleyo izinwa is not doing us any good as the community. And I'm asking, is our promise to
Loke ngumnumzana Stanley Torima ukansela wedolobho leDede ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le eDede.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizinikele ngaphelela. Sondela ngikumba khumbe kancane, ungesabi ikhatshana angathathi. Ukubobotheka kwakho ngenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha. Ngiwenyukiyele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Now tole utando mkoto Nikome nizu nganje nkonde ngagini
Umangi mbona Ya papa tega Umangi mbona Shaya lufalo Umangi mbona Ya papa tega Umangi mbona Shaya lufalo
Kome ntombaza Kome spanda pana Kome ntombaza Kome spanda pana
Zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngaziqedla ngiziqhansa bula zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khona okunye ukuthanda ikoloko ngikhome ntombazana yenza khonokho.
Ntombazana nqome siphalaphala ingoma kalikhwa okancube esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubeselatshwa amanxeba ebhomba le White City eSouth Africa kodwa usengcono. inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu ziqoqa ukutshengisela namhlanje zisola imizamo kahulumende yokuvuselela umnotho elizwe abathi isibangele ukuqonga kwentengo yokudla lokunye. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama.